So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 13 kuMpalakazi 2020 ngo Kips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi eZimbabwe abasazilandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
I-coronavirus le ayizihambeli yodwa, umuntu nguye ohambisa eyihambisa komunye umuntu.
Bayehluleka abantu abaningi ukulungiselela ikhefu lekhisimusi ngenxa ye-COVID-19.
Abantu abaphithizeli njengendlela esasijayele ukwenza ngayo iminyaka yonke.
Ukhangelelwe ukuthi kuzakhethwa umongameli okusemthethweni kusasa kwele Melika, umongameli Donald Trump elokhu esithi nguye owanqoba kukhetho lolu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende wakweZimbabwe uthi ukhathazwa ngokwenziwa ngabantu abangasalandeli ngemfanelo isiqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 osubulele abedlula amakhulu amathathu elizweni 307. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UDokotela Agnes Mawomva okhokhela uhlangothi lukahulumende olulwisana lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 olwe-National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe usanda kwethula umbiko oveza ukuba uhulumende ukhathazekile ngokwenziwa ngabantu abangasalandeli iziqondiso zokuvimba umkhuhlane lo ezethulwa inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele eye World Health Organization.
People are simply not wearing their first mask anymore. Let me once again remind
ngabasazihluphi ukugqoka ama face mask abantu. Ngithanda ukukhumbuza uZulu ukuthi kumele akwenze lokho ngalesi sikhathi ngoba ilizwe lingakabi lawo lowo muthi wokuzivikela kiwo. Lezo ndlela zokuzilondoloza kulomkhuhlane kuyikulandela lezo ziqondiso ezabekwa ngokufanele ngoba ziyasebenza. Kumele umuntu abone ukuthi uyigqokile leyo face mask yakhe isikhathi sonke, angaze athintana labanye mahlayana i-social distancing, njalo ehlukane lomkhuba wokubuthana nje lokuthi ageze izandla ngesepa isikhathi sonke loba asebenzise i-sanitizer.
This is our new normal. Let us take it seriously.
Wethule umbiko lo ngesikhathi sokulabantu abedlula inkulungwane ezilithumi lanye 11,162 asebehlolwe kusukela ngombimbitho lonyaka batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abedlula inkulungwane eziyisificamunwemunye 9,324 sebaphepha kumkhuhlane lo. Kulabantu abangamachumi ayisifica minwe mibili lanye 81 abahlolwe izolo batholakala bele COVID-19. Phakathi kwenani leli abantu abanengi abatholakale belomkhuhlane lo ngabahlala koBulawayo. UDokotela Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital uthi abantu abanengi kabasazilandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
I-coronavirus le ayizihambeli yodwa, umuntu nguye ohambisa eyihambisa komunye umuntu, ayiphefumulela omunye umuntu, umuntu ayithathe ngemphefumulo kumbe ingene emehlweni kumbe ingene emlonyeni.
Kulabantu abathi akuncedi okukhulunywa nguhulumende ngoba abantu abenelisi ukuziphilisa kahle bedinga lokokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Melissa Chingwangwana okunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union uthi kunzima kakhulu ukuzivikela kumkhuhlane lo.
Phambi kokuthi isikole sivule sahlulisisa sabona ukuthi izikole eziningi azenelisi ukuthola lokho okuthiwa ngama-PPEs. Saxwayisa uhulumende ukuthi hayi isikolo azike zime ukuvulwa, kodwa uhulumende wakhetha ukungalaleli izixwayiso zethu.
UMnumzana Collins Ncube ohlala eHarare uthi ukuswelakala kwamabhasi okuthwala abantu emadolobheni kumemethekisa kakhulu i-COVID-19.
Isikhathi lesi se-COVID-19 sesitshengisele ukuthi ubukhokheli abulani le mpila kahle yabantu, ngoba sinanzelele ukuthi ama-COVID-19 regulations lawa asesetshenziswa u-abuser ama-rights ezizalwane ezeZimbabwe lawa.
Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi abantu abafika phose izigidi ezingamachumi ayisikhombisa 70 million sebehlolwe batholakala bele COVID-19 kwathi abedlula izigidi lengxenye 1.6 million babhubha kwele Melika sokulabantu abedlula izigidi ezilichumi lanhlanu 16 million asebetholakale bele COVID-19 kwabhubha abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 297,000. Okwamanje ilizwe leBhilitani seliqalile ukusebenzisa ijekiseni yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 kuthi kwele Melika sekuqalile ukuthumeza ezabelweni ezishiyeneyo umuthi olungiswe inkampani ye-Pfizer. Kukhangelelwe ukuba ilizwe leli lizaqala ukusebenzisa ijekiseni le kumahola ambalwa alandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kusenjalo, abantu abaningi badika basoze benelise ukuthenga ezifela emlonyeni lokunye okudliwa ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lonyaka ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Lesimo esibi somnotho eZimbabwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi sekhefu leli, ilizwe limi kahle. Abantu babethenga izigqoko ezintsha, izicathulo, amathenesi, izwiji, isinkwa esiningi, amanamunede lezifela emlonyeni. Babegada amabhasi belubhekise emaphandleni. Kwakuyisikhathi sokukholisa lezimuli labangani. Ukugugudeka komnotho welizwe leZimbabwe kanye lomkhuhlane we-coronavirus sokuchiye abantu bethithibele, iningi labo bedinga imali yokuthenga ukudla lama-mask okuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Unkosikazi Sharon Gumbi ngomunye wabathi kabakwazi ukuthi benzeni ngekhefu lekhisimusi.
Ethu sithola ukuthi abantu abaphithizeli njengendlela esasijayele ukwenza ngayo iminyaka yonke ngoba abantu bayesaba ukuthi mhlawumbe sihambe siye ekhaya mhlawumbe emabhasini sizabambana le mkhuhlane. EGoli akuhambeki, somele badinga ama-certificate okuchapha bayenzeni okutest COVID-19. Ngaleso sizathu akusebunzimeni, we cannot even call it a festive season ngoba izihlobo zethu ziyafa ngaphetsheya kwamazwe. Sivele siyesaba, siyethuka, siyethukile nje ngoba lokuthi kolo sizavulwa kumbe sizavalwa kumbe sizathini, we are confused. Enxa sidla imali mhlawumbe kuvulwe mhlawumbe kuthini, so siyethukile, we don't even know ukuthi siyenzena, sikwazi ukumele sikwenze.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association, uthi ikhisimusi yalonyaka izabe ihlukile kulejayelekileyo.
Lonyaka iChristmas kayisoze ibe yiliyane esiyijwayeleyo, abantu behlangene bebaningi, imndeni behlabi kuhlatshiwe, kudliwa, kukholiswa ngenxa yegciwane le-corona. Kuzaba nzima kakhulu ukuthi kwenziwe kanjalo ngokuba kule ngozi enkulu kakhulu. Abantu nxa bengahlangana kuba kulula ukuthi bathelelane, lokufa kusengaba kuningi kakhulu kulalokho okade kusenzeka. Ngakho ke kayisoze ibe yikhisimusi lesi esiyijwayele, izaba lomehluko, izabe isethusa, izabe abantu bebalekela ukuhlangana ndawonye.
Unkosikazi Madade Ndlovu ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo uthi kasoze enelise ukuthenga ukudla kwekhefu lekhisimusi njengoba kunzima ukuphanda imali emigwaqweni.
Qala kunje so ngomnyaka kunje so ngesikhathi sika December wawubona ngokunyakazela ukuthi hey sesingenile esikhathini sekhisimusi. Njalo wawubona nje langama custom ukuthi hayi into kathe siziyathengeka. Kathe sivele khona kwehlula khona ukuthi uyohoda, akuhodeki, imali yangkhona ayikho. Lama custom vele bayakhala bathi akula mali. So into zangkhona vele hayi i-business ayisafani le business lama business ebesiwabona iminyaka edlulileyo. Kulomehluko omkhulu kakhulu. Njalo lokuthi ikhisimusi nje kawuboni, hayi vela kusafanani. So kulomehluko omkhulu kakhulu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mkhulunye lwaMaphosa, laye ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo.
Kuyasebenzeka lapha lalaphana kodwa akukho kuhle ukuthi ukuthi festive season sokusele ibizo nje kuphela ngoba ayiselaso isisindo eyayilaso kudala i-festive season. Kulandela i-lockdown lomkhuhlane we-COVID-19 akusebenzeki kangako ngendlela ebesijayele ukusebenza ngakhona.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Nqobile Mafu uthi sekuyikwenza nje kodwa akusela nzuzo kwezamabhizimusi.
Akuseyo bhizimusi esijayele liyana uDisemba sikwazi ukuthi abantu babethola amabhonasi. lonyaka ikhisimusi yangkhona nje ukuthi siphile sikwazi ukubhadala irent akula business akula business eqinisweni asazi ukuthi kumbe government yethu yakubona khona lokhu bhadala sesiphonga uphile la
kweminye iminyaka babebuya ekhaya ngobuningi babo abasebenza eGoli bagade amabhasi abasebenza emadolobheni bathi gwaqa emaphandleni kuhlatshwe inkomo kumbe imbuzi kudliwe santando kugwide lizwe liyetshona ilanga abanye benatha utshwala itiye elochako kanye lamanamu nedeni konke lokhu sekumotshwe yi-COVID-19 lokugugudeka komnotho kwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Amanye amashona adabuka eZimbabwe ahlala kweleKenya kusukela ngomnyaka ka-1930 sebenikwe amaphepha abenze babe yizisalwane zakulelo lizwe. Umongameli Uhuru Kenyatta wethule lokhu izolo eNyawo National Stadium ngosuku lukazibuse. Umnumzana Oliver Murekerera omunye wabakhokela abantu laba iningi labo abayakhele eKeno duzane leNairobi uthi bedlula inkulungwane lengxenye 1670 abathole imvumo yokuthi sebengabantu bakwele Kenya. Ukhangelelo ukuthi abakhetha umongameli kwele Melika ababizwa ngokuthi yi-Electoral College bazavota kusasa kulandela ukhetho olwenziwa ngolwezi. Impumela yakhona elokhu ithandabuzwa ngumongameli Donald Trump othi lwebuka ngumnumzana Joseph Biden lebandla lamademocrats. UTrump osanda kuvinjwa lidala le-Supreme Court ukuba aguqule impumelo yokhetho lolu ezabelweni ezimbalwa. Lokhu esithi nguye owanqobayo hatshi uBiden okhangelwe ukuthi uzakhethwa ngemfanelo ngama-electors ezabelweni ezijiyeneyo. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi abalandeli bakaTrump abagoqela abaziwa ngokubandlulula abansundu okuthiwa yi-Proud Boys betshengisele labanye babo izolo eWashington DC lezabelweni okwanqoba khona uBiden besithi uTrump kumele ahlale ngenkani esikhundleni sikamongameli. Imithethandaba eminengi seyethule izinqumo ezithi akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho lolu lwebiwa libandla lama-Democrats. Kukhanya engani uTrump uzondele ukuthi unqotshwe nguBiden olama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 yena elamakhulu amabili lamachumi amathathu lambili 232. Bayalulandela ukhetho lolu abantu kwele Zimbabwe. Omunye wabo umnumzana Malaki Nkomo okubandla lezano PF othi akula ngoqoko eza kuba khona eZimbabwe loba kungaze kungene uBiden esikhundleni sikamongameli.
Esikukhangelele thina nguJoseph Biden lo osengene uba ngumongameli welizwe lase-America ikubana kwesisulwe izitsheso zenotho esazetheswayo. Sikananzelela thina iZimbabwe sikhala mihla yonke ukuthi izitsheso zenotho esaziphiwayo zingaphandle komthetho, akuzange kulandelwe indlela efaneleyo. Konke okukhulunywayo kucelwa i-America ubana sikwenze. Mbona ngani ilizwe leZimbabwe selizamile ukubana lilungisise lapho kuthiwa kalilungiswe khona. Ngaleyo ndlela esikucelayo thina ukuthi uma lo umongameli engena kakhanyele kakhulu ukuthi iZimbabwe yethiswa izijeziso zenotho ezingekho enendleleni njalo ezingekho emthethweni ezizwe esesiphambanisa ukusebenza kwabantu beZimbabwe.
Ake sibe njalo umnumzana Busane Ndlovu odabuka kwamazambani enkayi ukuthi uthini ngokungenziwa nguBiden eZimbabwe engangena esikhundleni.
Ayizwe le Melika ayikho into elizayenzela iZimbabwe ngoba laba abantu abaphetheyo abayiwa abaphula amalungelo abantu basesekhona. Lokho okwayenza ukuthi befake lezo zinto izijeziso bezifakela uhulumeni weZimbabwe kusafana ngoba basesekhona, yibo ababusayo, yibo abaphethe ilizwe leZimbabwe. So amboni kusiba le nguquko ezingako eZimbabwe ngaphandle kokuthi iZimbabwe yona izitshintshe yona.
Ingcwethi kwezemithetho zithi kukhanya engani uTrump usezame kwehluleka ukuthi asekelwe yimithethondaba, ngakho-ke usefuna ukusebenzisa abalandeli bakhe ezabelweni ezinjengeGeorgia, Michigan, Pennsylvania, Arizona leWisconsin ukwethusela abazakhetha umongameli. Abadala bathi ubukhosi ngamazolo. Singawangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsakazo wabesifazana oselizweni laseAfghanistan usuthole isicoco se-2020 Reporters Without Borders Prize for Impact. Umsakazo lo osebenzela eKandahar kwele-Afghanistan wethula imibiko ngokubhekane labesifazane lokunye. Abazali abaningi bathithibele ngokuthunjwa kwabantwana babo ngamaluqatha esabelweni seKatsina kwele-Nigeria. Kubikwa ukuthi abadala bathi abantwana babo kabakwazi ukuthi bangaphi okwamanje. Sike sizwe ezamasiko.
Qhubekela phambili sixoxa le nyanga enkulu uMahlunga ngembiza yabobaba lokunye nje okuthiyeneyo.
Ukubotshwa lokukhulumayo sokuyibuthakathi okwesikhuluma ngabo la. Okwenziwa ngabantu abakhaliphe kakhulu emithini, abagabala ukukhaliphe emithini in a negative way. Right. Le nto le into embi kakhulu uma siyenza kanamuntu wendoda kuzima umuntu ayikhulume phambili kanje. Hayi sintiyamkelela ite lihlazo kakhulu ngoba maye sikuvelele uyabungasakwazi ukuthi usukele ngabe. And lapho njalo umntotho lo uzangagulela ngokuhla ngazangabe lazi umuntu njobe right side njobe ufika nje kwenziwa lokho. Iminingi kakhulu imithi yobuganga phandle la sokusiya ngokuthi uyawuthemba yini lokho ngoba ungasukela ungakuthembi wena uzaza ukuthemba mdazo uthaya ekhaya. Ubuthakathivu sekhona phandle lapha kuningi kakhulu and abantu bayabenza. Imithi ngilayo nje mina ngiyinyanga ngiyayazi imithi egadile ukuthi lokhu ngakwenza kanje umthini kuyajika kube nje lokhu ngakwenza kanje kuyajika kube nje kodwa ke ma usuthe kwenzeka emuntwini kunzima uku-understanda wena osuvelelwe lolu hlupho usuzwa ngalo muntu okuncedisayo ukuthi heyi lapha ndoda kwenzakale kanje langiselelwe into enje ubuvelelwe into enje ubotshiwe kunje angithi ma sokunjalo ungambuza ukuthi ubotshwa njani I cannot explain you that one because wonke umuntu lendlela yakhe angithi
okay
bese ngibuya-ke entweni yokuthi umuntu obotshwe yena uyelapheka nawo ukuze ilombuzwa ngithi iyelapheka impela ziningi izindlela zokwenza lokho kuya ngokuthi ubotshwe njani futhi uma lo muntu omsizayo-ke esethe waba lokukhalipha lokuthi adingisise abone ukuthi kwenziwe njani kuye lo muntu aphendule-ke ma isifika lapho baba ngoba ayinakuhlakalipha yehlule izinyanga ezihlakaphileyo-ke leyo mazinjalo siloku ubotshwa phakathi ngehluleka umuntu bakusebenzi babehluleke ngoba le mithi yale abo baba esikhuluma ngayo manje lama umuntu ebotshiwe ungayisebenzisa ingakusebenziseli yabona esikhathi esiningi futhi wano utho ukuthi umnikeza umuthi ayesuyamsebenzela kanye kubuye kubuyele futhi back to normal back to normal state yakhe lokugula lokho uyathola ukuthi kuyabe kudlala lokho mhlawumbe ukuthi vele ubotshiwe sokuthi umuntu uhlakaniphe nawe ubekwazi ukuthi ubotshwe njani ngoba kunzima uke lapho umuntu mhlawumbe othakathiwe ungakwazi ukuthi umuntu omthakathile uhlampe usebenzise buciko bani ukuze afike kulezo simo amfake kulezo simo akusona kodwa ngayenzelwa umuntu lwana ukuze ukwazi ube lapha akusadingi ukuthi directly umuntu ophethe kule problem yesilisa sikwiza isilisa ngesintu la le problem yesilisa ibize lokuhle igama lohlonipha kuthiwa inkinga yesilisa angithi so-ke ma sufike kulokho uthipha kuthatha any muthi umnikeze hhayi lapho uyabuqamba mango ungamzama umzama umuntu uthuleke kodwa kungavele ubekwazi ukuthi oboshiwe sokule cuba khona obusenziswayo ukuthi weqe le nto le abayizile sokudlulela kungadlula khonapha akusadingi lo umnikeze eminithi yokuthini yokuthini
hayiazilapho
baba
ukusukisa
abantu abantu abaningi abaselalulwazi abanye bengasahlanga vele bengasazi bengakhulelanga abantu abaningi bakhulela emasontweni sevela iproblem esidinga sona lezo zinto ngasakwazi sakhonke i-direction ngoba nakho maye siye emuntwini onginyanga njengami so sezibona abantu sehambe sekudevu sekusathana
sithathele lithuba ukuthi sibonge inyanga uMahlunga lo ezo-Jesus Banda asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Soku isikhathi sohlelo lwabasakhulayo silo Mike Hobe.
Lingalitshona njani mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMike Hobe. Namhla kuhlelo silotondirayo Shoko owenhlanganiso ye-Clean Up Campaign. Inhlanganiso le ikhuthaza ukuhlanzeka emphakathini. Sixoxa ngenhlelo abalazo ezijonge ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Shoko ngiyakwamukela kuhlelo asiqaleni ngomkhuhlane we-COVID-19 njalo uhlelo lwe-lockdown uhlelo lolu luthinte njani umsebenzeli wenzayo
salibonani balaleli i-COVID iziqalise kube le-lockdown ekuqala i-stage 1 sonke sama uhambe ezindlini kwenza ukuthi sike sime ama-clean up ethu sasesiqalisa ukufundisa abantu nge-COVID ekhathi sikhona
Shoko bengicela ukuqhubekele phambili uchasisa okuthile ngenhlelo elilazo ezijonge ukufundisa uZulu okuthile ngomkhuhlane weCOVID-19.
Njoba singabantu abe health sasesitshela abantu ukuthi behlale begqoka ama masks, besanitize izandla, benze social distancing endokuthi bengaphonguhamba kungelanto enkulu eyabayihambelayo ngoba umkhuhlane lo uyabulala. Sekwenze njalo sasitshela abantu njoba lisendlini lani lithanyele ezindlini zenu njoba lingahambi likhangela ukuthi abantwana bayageza i-health yethu idlalela khonapho ukuthi siyasikhangela njani.
Lilazo ezinye inhlelo na ezijonge ukusiza uZulu ngalesi sikhathi siphansi kohlelo lwe-lockdown?
Sesihamba phambili sabona ukuthi hayi i-COVID le isibili ayiyindawo, kungcono lathi sibe sihamba phambili lathi sifundisa abantu esigabeni sisebenzisa i-social media ukuthi bengabanjwe ngumkhuhlane lo. Kwasinika sibili lathi ithuba lokuthi sikhangele indawo esihanjwa ngabantu njengoba kathi bengangena edolobheni ukuthi nxa abantu sebephenduka sizenza njani ukuthi sicontrole ilitha. Kwasinika isikhathi eside sibili lathi sesilama-strategy amahle esizawasebenzisa phambili. Njalo sihlezi ezindlini saqalisa i-tree planting angakhuluma layo last year ukuthi besizahamba layo kakhulu, sesihambe layo kakhulu sibili, and lokhu kwasinika ithuba yokuthi abantu basezindlini labo bethatha isikhathi ukuthi beplante izihlahla njengoba i-climate change sesibambe kakhulu lapho koBulawayo amanzi asisela izulu libuya nzima, kodwa singaplante isihlahla izulu lizabuya ngoba i-atmosphere iyabe sibalansile.
Hayi, sikuzwile kahle Hloko, isikhathi sesedliwe ngumango, iphosela amazwi akho okugcina.
Amancane ngifuna ukulibonga abantu bonke ukuthi liyagqoka ama-mask, liyenza i-social distancing and liyasanitize izandla. Singakhohlwa ukuthi sisebenzisa ama-beam nxa singena emadolobheni lasezindlini zethu, simaintaine okuhle. Ngiyabonga.
Hayi Zulukandaba, njengalokhu ngisanda ukusho isikhathi sesidliwe ngumangoyi, sesifikile emaphethelweni ohlelo namuhla. Sithanda ukubonga uThondela Ishoko ngokungena kuhlelo, sizodibana njalo ngolwesibili kuhlelo D-Connection 8-9 PM khonapha emsakazweni weStudio 7. Igama nguMaikove, mthwakazi omuhle, zimpapo omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike. Soke isikhathi omanje sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana njalo bakwethu, sizaqhubekela phambili ngendaba esagcina ngayo laphana sikhuluma ngoMosi lezinyoka esayithola kuNumeri 21 ivesi lika-6 lelika-9. Njengoba ngatsho-ke ngathi kumele ke sikhangele ukuthi kambe lezo zinyoka zinyoka bani, ngobana mhlawumbe abantu bakwa-Israyeli babelunywa mbe zimamba kumbe ngamaphimpi kumbe yiphi inyoka yayibaluma. Kodwa nxa sigxilisa umbono lo mkhumbulo wethu, siyabona ukubana lathi empilweni zethu ziningi izinyoka ezisilumayo zisibulale. Ziningi izinto ezenzakala empilweni zethu ezingafananiswa lenyoka elobuhlungu obumarisayo. Lumnyaka injobo susiye emaphethelweni silunywe ngokuzinyoka eziningi, silunywe zindlala, esalunywa inyoka yokuswela amanzi okunatha, izifuyo lazo zazizalunywa indlala zafa, esalunywa yikuswelakala kwemisebenzi. Ngingasakhulumi ngomkhuhlane lo umbhuqazwe, isifo sembubhiso se-COVID-19. Abanye sithe sihlangana lobunzima lobo sawela phansi safa. Kangitsho ukuthi asoze sife, siza kufa ngendlela ezijiyeneyo njengoba uNkulunkulu wakudala. Kodwa zikhona indlela esilimele ngazo ngokulunywa yizwe lezo zinto ezibuhlungu, ezinye obengamelanga ukubana zisehlule empilweni. Into esehluleyo abaningi ukubana ngabe sikhangele kuye umdali wezulu lomhlaba. Ngithi impilo ngesikhathi esidluleyo ukubana ubunzima buyingxenye yempilo. Okuswelakalayo ukuthi nxa uzungene ebunzimeni lobo wenzani. Abantwana bakwaIsrayeli kuthiwa babethi bangalunywa lo owayephakamiswa amehla ke masinyane akhangele inyoka ethusa eyenziwe nguMosi wayisila. Kwakulobunzima ababehlangana labo obokulunywa izinyoka. Kodwa lo owayelunywa inyoka akhale ngomaye babo azigiqe phansi ahlaba umkhosi angakhangeli inyoka le eyaphakanyiswa nguMosi ubana asile bafa. Singangena ebunzimeni kasiyekeleni ukukhala nje kuphela sizibhuqa phansi hlaba umkhosi sithwala imikhono emakhanda. Yebo singakwenza kodwa sikwenzeni khona ukusikhangele phezulu kulo ozasisiza kulobo bunzima. Inyoka zempilo kazipheli. Inyoka ezisilumayo lezi zakusiluma kwelizayo kazipheli. Zihlala zikhona ziyingxenye yempilo. Nxa usungene ebunzimeni obunjengalobo obabantwana bakaIsrayeli obokulunywa inyoka. Phakamise amehlo akho ukhangele kuNkulunkulu ukhangele kuJesu. Kungaza ke nxa kwedlule ngaleso sikhathi kodwa uzakuzwa ngcono. Uzazibona lawe umoya wakho usehla. Izinyoka zikhona. Abanye ngikhuluma khathesi kunjenje bahlaba umkhosi ngenyoka ebalumileyo eluhlupho lwawo lomhlaba. Abantu asoze basisize. Sengitsho lababhishopu labafundisi labakhokheli ingabe lezinyanga. Akusisizi kwesinye isikhathi ngobana labo bonabo bantu bangaphansi kwesandla sikaNkulunkulu. Nxa sesilunyiwe sisizwa ubuhlungu sisahamba emhlabeni sisazibonela ngamehlo asingenene ebunzimeni sithi nxa siphakwa lobo bunzima sithi Nkulunkulu awukhangele ngakithi awusisize ube lada sikhulekeni. Nkulunkulu siphakamisele amehlo ethu ngakuwe sicela usizo kuzo zonke inhlupho esingene kuzo. Ungazisusi kodwa usinike indlela yokuziphunyuka ngoJesu ngiyakhuleka. Amen.
Kulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
There were no countries in Africa before colonization. There was states led by respected traditional leaders. Each state had its own language is equally respected. We were Christians but worshipping God in our own African way. We were not educated but we lived a natural quality life of ours.
Imbongi kaZulu uObed Dube usethole isiqhoqo sePan Affairs. Unconywe kakhulu ngenkondlo yakhe ethi Africa.
Merely divorced. Our skin color wasn't black but chocolate brown. We didn't use money but lived healthy and fairly on barter trade. We didn't have hospitals but we had our own traditional doctors. There was love, peace and harmony amongst us.
This is ukuthi uthini ngokunqoba kwakhe.
Ngoba kwami kuyangijabulisa kakhulu. Kungenza ngicabange ngifikele ngumqondo ukuthi lami imizamo engiyifakile yonke ngenkondlo sengize ngahlonitshwa ekhaya. Abantu sebeze babona umsebenzi wami bawonga banginikeza isicoco ngimakha ngiyajabula. Inkondlo edle umhlanganiso yanqoba zonke ngemva kokungqikelana lezinye imbongi iAfrika yonke ngethi Africa.
Khuluma loZulu umbongi kaZulu.
Inkampani yeKingdom Blue isithe amhlophe yangifakela inkulungwane ezine ezamalandi zathi idla ujabule wenza umcimbi ukholise mfana ekhaya uphakamisa isizwe sakomthwakazi uphakamisa iZimbabwe uphakamisa iAfrika yonke.
Le imbongi kaZulu uObed Dube ubekhuluma le Studio 7 724.
Poverty heavily came on us, unemployment fell on us, chaos blossomed to us.
Ngakagqibi uhlelo lolamhlanje wathi sikhangele besilazo. Abantu abaningi kwele Zimbabwe kabasazilandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Bayehluleka abantu abaningi ukulungiselela ikhefu lekhisimusi ngenxa ye-COVID-19 loku kukudeka komnotho weZimbabwe. Kukhangelelwe ukuthi kuzakhethwa umongameli okusemthethweni kusasa kwele Melika. Umongameli Donald Trump elokhu esithi nguye wanqoba kukhetho lolu. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalisayo ngukhipstube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.